kubuhlungu kakhulu ukuthi ngesikhathi abantu abaningi bekhangelele ukuthi nga iZANU PF isintsha ukwenza or esingathi kumbe iguqula izenzo zayo ukuthi yenze angani abantu iyabazwisisa kumbe iyabazwela, kodwa hhayi khanya ngani vele akukho kiko lokho. Imali esetshenzisiweyo ukuze nje iZANU PF yenze leyo congress ne-conference lezi mali nje ezithethwe ebantwini ngezinye indlela ezithile kutshengisela nje ukuthi hhayi uxuku lokho lukhona kibo, njalo ukusebenzisa imali esingathi ukuspenda abakwekeli abalani lokuthi amadokotela axotshiwe umsebenzi ukuthi eyafuna ihoro liqanse ezibhedlela kula maphilisi, kodwa bona bakunayo konke lokhu. Izinqumo ezithethwe babagande azitshintshi lutho, azitshintshi lutho, ngoba kuvele sikujwayele ukuthi iZANU PF nje mihla lamalanga ibuya le nto entsha itshintshe igqokise elinye ibhatshi, kusasikele nelinye igqokise elinye ibhatshi, kodwa akula nto etshintshayo. Kunjenje nje sikhangela nalo 2020 sisakhula, amsho usacabanga bekule vision 2020 asakwazi ukuthi ikwiliphi lelo fayile kumbe yaphelela ngani nokuthi ayikhuluma ngani, but into nje ziphindwa zitshintshwa nje, kodwa akula nto ezaphuma ngoba kusetshenziswa indlela efana nayo kutshintshwa nje nedi singathi amaphepha okubhale kiwo kumbe umuntu ongiyokhulumileyo lokuthi kukhulunywe kuphi umhlangano nje kuphela. Kodwa-ke sikhangele phambili kumnyama wabagadi.
Okokuthi manje nxa ukhangele wena kuyini kahle kahle okungaletha ububelo elizweni?
Okungaletha ububelo elizweni ukuthi sifike esteji nje sene singathi abakhokheli baba lenhloni kumbe baba lokhane singathi isihlawu, ukuthi ubone ukuthi lapha yini engizinde indlela thile emele yenzeke. Nxa ngingagudlu kanje nime eceleni kungenzeka ukuthi mhlawumbe abantu baphumelele, ngoba abantu laba bayazi mhlophe ukuthi nxa bona bebabathethe kuleli lizwe aliyindawo. Kodwa bathi labo abatsho njalo abangafuni ukuzotshala imali zabo lapha, ama-investors abayenze lokho kufuna yibo bona beZANU PF, kodwa kusoze kwenzakale lokho. So yisile singathi stalemate, iZANU kayifuna ukuphuma lathi abantu angazi ukuthi kuyinokusehlulayo ukuthi siyikhide, ngoba siyayivotela nje kumbe siyayishumbe siyaqhika kumbe senziwane, kodwa siyayibisela laba abalezi mali kabafuna ukufaka imali. So into ekuthiwa yi-stalemate kuthi kujamile nje kuthi nxa kuyinkabi vele sokuhlawumbe sezithile izigeyi sokuthile, so kufuna ukuthukulula manje akulo funa ukugoba ukhona. So angazi ukuthi into ezaphela njani, ngoba kathesi kathesi i-military esingathi ngabe mbutho bayayingenela kwezombusazwe, and nxa bengayekelanga ukungenela kwezombusazwe ayikho into ezayenzakala lapha elizweni engasilethela bubelo thina nje abantu nje njengoZulu wonke.